siyabonga ndimi yakhe lojonga siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuNtulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
Imbukiso leyi isiphathisa njengoba iyasiphathisa ekumanyaneni simanyana sisebenza sindawonye labanye sebenza la Ilizwe engingalitshoyo kuZulu ngelokuthi kasibamba neni sisebenze ndawonye ukuthi sithuthukise ilizwe lethu
Inhlanganiso ezisebenzelana labaphila lobugoga ziphatheka embokisweni wamalanga amathathu owe Disability Expo owenzelwa eAfrica Unity Square eHarare.
Ezekiwe ukwenza ukuthi singabangi umfido ngoba mina lobaba uSamsole owewakhe nosinafandi sike sawubanga sibili umfido sazifika khona ezinara kulokhokhelayo okuthiwa ngutshitukutuku.
Amalunga edale lephalamende athi uhulumende useze wabanika imvumo yokuthi bengabhadali imali edingakalayo nxa bedlula entongweni zama-toll gates njengoba isikhathi esiningi beyabe behamba ngomsebenzi waleli dale. Unkosikazi Michelle Obama ugqiba umhlangano wabasakhulayo beyali ngenkuthazo yokuthi bancedisane abesilisa labesifazana ukuthuthukisa nokutholisa abesifazana amathuba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezisebenzelana labaphila lobugoga ziphatheke embukisweni wamalanga amathathu owe Disability Expo owenzelwa eAfrica Unity Square eHarare bebukisa eminye yemisebenzi yabo ngasikhathi sinye bekhankasela inkokheli loZulu ukuthi aphathise emsebenzini yokuthuthukiswa kwalaba bantu ngokugcweleyo. Intathe yezindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lumbukiso oqoqwe ngabe ofisi ecebisa umongameli kundaba zobugoga elizweni ngowesibili lokhu waqalayo nyakenye njalo ungenwe izinhlanganiso phose zonke ezisebenzelana labaphila lobugoga. I-Studio 7 ikhulumisane lezinye zalezinhlanganiso okubalisa elodumo eyedaniko project etholakala emasasa eHarare. Unkosikazi Esther Magenga ozalelwe eGogwe uphila lobugoga njalo useleminyaka engamashumi amabili lambili esebenza khona edaniko ngemva kokuba etholiswe imfundiso yemisebenzi yezandla okweminyaka emithathu kusukela ngomnyaka ka-1988. Uthi kunje abagogekileyo laba bephatheka kumisebenzi eminingi okubalisa ukuthunga impahla basebenza njalo bemanyene labenkampani yebutter njengoba bethunga labo izicathulo.
Sengisedaniko ngaba ukuthi sengifunda okuningi. Ngathaba sibili bengakwazi ukuthi lami ngizakwanisa ukuthunga mina. Ngithi ngabona umshini ngisuvalo lungitshaya ukuthi kambe mina ngenza lokhu ngithunga isigqoko, ngithunga isikhwama lesi. Ngabona hayi bangifundisa sibili ngaze ngajabula sibili. Ngibona ukuthi yimi esenginyathela umtshina sibili. Ngezwa ngithokoza sibili empilweni yami lakathesi. Umuntu engathi mfuna ukuthungelwa lokhu kuyanceda.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngumnumzana Ruben Witchi yena ophatha umsebenzi wokuguqulela ingwalo kulimi oluzwisiswa yilabo abangaboniyo olwe Braille enhlanganisweni ye Dorothy Duncan. Akaboni umnumzana Witchi oleminyaka engamachumi amabili lasitshiyagalombili yokuzalwa uthi lokhu sekungowesibili inhlanganiso yakhe iphatheka kulo mbukiso selokhu wasungulwayo nyakenye.
Imbukiso leyi isiphathisa njengoba simanyana sisebenza sindawonye labanye sebenza la. Kasibamba neni sisebenzele ndawonye ukuthi sithuthukise ilizwe lethu.
Lumbukiso ungenwe njalo zinhlanganiso ezivele ngaphandle kweHarare okubalisa eye Kukura Ishungu Institute okuyinhlanganiso eyasungulwa ngomnyaka ka-1984 eMarondera ngenjongo yokuphathisana labazali kakhulukazi abesifazana abalabantwana abaphila lobugoga obehlukeneyo okufana lalobo unkosazana Rebecca Tabengwa alabo njengoba engaphilanga kuhle emzimbeni. Ukhuthaza abazali uTabengwa ukuba bangaze bavalela ezindlini abantwababo abalobugoga ngoba kuyikubancindezela. Lokhu kugcizelelwe njalo ngumnumzana Lloyd Jarabaza osebenza ngokuzinikela kungelambadalo wobuvolontiya kule nhlanganiso ethi ngoba kuphathisa abaphila lobugoga laba ukuba bathole indawo lapho bahlangana khona beveza ubuciko labo njengaye wonke umuntu. Ujarabaza uthi uZulu weMarondera laye usevuleke ingqondo ukuba abaphila lobugoga laba labo kungabantu abanelisa ukuphatheka kumisebenzi ehlukeneyo. ukhala ngosizo kuZulu labamankampani lwemichina yokulungisa leyo mpahla abayilungisayo okufana leyo kulungisa amaputi leyo kuthunga athi kuzaphathisa ukuthuthukisa abaphila lobugoga laba. Unkosikazi Tabeth Sibanda, onguyena superintendent kulenhlanganiso yeKukhura Ishungu Institute, owaqala engumbalisi, uthi ukusebenzelana lalaba bantu abaphila lobugoga kumvule ingqondo, wazwisisa ukuba bangabantu labo njengaye wonke umuntu elizweni.
Abantwana abasisupportayo kakhulu ukuthenga ama-products ethu la ngabantwana beMonte Cassino lePeter House. Sithengisa i-box i-packet yethu yama-freezes nge $2.50 but abantwana lo bathi hayi mina ngathenga kumbe nge $10 kumbe nge $20 ngoba angilandaba ukuthi kula ma-freeze amangaki kumbe liyenza malini kodwa ngikhangela umuntu okubona kunzima ukuthi ayenze ilokuzeni i-machine ha babuye about a month ago interact club besithi Mrs. Banda sifuna abantu abenu basifundise ukwenza amadomesi ngoba tina vele asila disability kodwa angikwanisi ukuthi ngiyenze into ngitshengale. That's the spirit that we want ukuthi ba acceptwe nima communities abo.
Uphela ngolwesihlanu lumbukiso njalo ubikwa uzavulwa usemthethweni ngolwesihlanu lunye ugxile kakhulu kundaba zokuthuthukiswa kwalabo abaphila lobugoga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.
Amalunga edale lePhalamende athi uhulumende useze wabanika imvumo yokuthi bengabhadali imali edingakalayo nxa bedlula entongweni zama toll gates njengoba isikhathi esiningi beyabe behamba ngomsebenzi waleli dali. Amalunga akhulume leStudio 7 athi anikwe ingwalo zama certificates kanye lamaphetshana ama stickers awokunamathisela kumafastela emota zawo ukwenzela ukuthi iziphathamandla zenhlanganiso yeZimbabwe National Road Administration izinara zibananzelele lula nxa bedlula. Umnumzana Albert Mhlanga umela iluveveda lele parliamente njalo elilunga lekomiti yaleli dali ebona ngemota zokuhambisa engowebandla leMDCT uthi ibandla lakhe lananzelela ukuthi amalunga aleli dali awezanu PF ayevele engasabhadali imali yama toll fees nxa isebenzisa imota aziphiwa ezaphiwa amalunga aleli bandla wonke ayincintisa kukhetho lwedluleyo olokudinga abameli baleli dali.
Njengama members of parliament eZimbabwe asisabhadali ama toll gates ngoba si exemptiwe. Sizathu sangkhona ngakhangela ephepheni langkhona libhaliwe nje ukuthi ngoba thina singama members of parliament bembona ukuthi thina si exemptiwe ukwenza ukuthi singabangi umsindo ngoba mina lobaba uSansolo owewakhe noSinampandi sike sawubanga sibili umsindo sasafika khona ezinara kulokhokhelayo ukuthi wangutshitukutuku. Sathola lo mncedisayo wathi hayi madoda ye siya exempta sibizibota kodwa lina okwakhathesi hambani ku-central vehicle registry liyebona undoda ukuthi wangumakoni hayi samfica-ke umakoni ehofisini sathi makoni singamamemba oparliament cela u-exempta izimota zenu wathi alethana amabhuku wangena-ke kukhompyutha umakoni wathi hayi aba-exemptwa yilabana bezano p f ngoba hamba ama-fort ranger abanikwa bekhampena seziregistre under i-government sezingezegovernment kanti pho nathi njengana besikugovernment yona leyo edlulile kuthiwa inclusive kanti thina pho basishiya njani and sakubona sibe ukuthi umakoni uqinisile ngoba sathi sifika kutogeti entaba zinduna sathola kule ncwadi efom parliament angena wathi lamhlanga kalikho lina lapha saya sibili yayibhalwe iparliament yezimbabwe isayelwe ngubaba uZuma okuyukhekwetu sabhadala kodwa ihliziyo yababuhluphi sayabuza ke futhi lasephalamenti ukuthi kanti ku-exempta banjani hhayi lami ngezwa sengitshela ukuthi hamba mhlangana ibhuku lakho uye-exemptwa ke ngalelo lako zange kuhluphe esibili ngaphuma kilasi certificate lanamhlanje yiso enisebenzisayo kuma-roadblock kodwa kumbuzo wami lokhu sitsho ukuthi kanti mina ngi-exemptwe yodwa yini kanti abanye amamemba uphalamenti ba-exemptwe ezimbili lanxa u-exemptwa kwami nje kungangithabisi ngoba umama wami ka-exemptwa ubaba wami ka-exemptwa.
Lalifuna kwenziweni?
Thina njengama-MP abanye abezano singabangano siyacelana ama-lift uthi edlula utogeti umbola ukhiphe i-certificate ukuthi hawu kanti ndoda wena kawubhadali ethi hhayi mina le certificate of exemption and umba ekubhaliwe sibili ngalo ukuthi i-because is a member of parliament wazuzibuza ukuthi kanti nami ngi-member of parliament, ikho-ke lapho kwasukusela ukuthi hhayi lathi sike siyebuzisisa kuo
the incwadi lezi zitshengisa ukuthi ziza-expire ngo-December, zihlala okwenyanga ezingaki
ngalelo langa engangene ehofisini yezimala sendika isetifiketi nokuthi bani ukuthi sibhalele kangizange isibale ngaze ngasibala senihlezi endlini lapho engibone khona ukuthi sigcina ngo-December. Pho usuke wahlupheka sute wanceda ukuthi uthole ukubuzisisa lokho, hhayi lami ngiza kubuzisisa amaphapho esehlezi phansi.
Lo mnumzana Albert Mhlanga omela iluveve edale lephalamende njalo elilunga lekomiti yaleli dale ebona ngemota zokuhambisa engowebandla le-MTCT ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amapolisa abikwa evimbe ukutshengisela kwezisebenzi zikaloliwe ezenhlanganiso yeZimbabwe Railways Artisans Union iZARU obekumele wenziwe kusasa ngolwesine mhla ka 31 Ntulikazi 2014 lapho izisebenzi ebezicele imvumo yokuthi zitshengisele. Izisebenzi lezi beziqoqa ukutshengisela mhla ka 2 Ncwabakazi kona lomnyaka eHarare koBulawayo eGweru laseMtare okwamahola amabili zikhonona ngokuhlawulwa iholo lazo kanye lenhlupho ezehlukeneyo ezibhekane lazo. Inhlanganiso yeZARU ibicela amapholisa weZRP ukuthi akhaphe izisebenzi eziyabe zifola kodwa ahle abalela ukutshengisela lokhu. Encwadini elotshelwe inhlanganiso le, umkhokheli wamapholisa uChief Superintendent Nesbet Sawunyama oweHarare Central District walile ukuvumela ukutshengisela lokhu exwayisa izisebenzi ukuthi kazikhulume lomqhatshi ngalolu daba.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulabo abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Umphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Kembo Mohati ukhangelelwe ukuya kwele South Africa ngeviki ezayo ukuyakhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala khona le ngendaba eziphathelane lamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni ama-permits. UMohati ukhangelelwe ukuqhuba limhlangano andubana hlangane leziphathamandla zakwele South Africa. Lokhu kwenzakala kule mbiko ethi izizalwane zakwele South Africa eziseCape Town lamanye amadolobho seziqalisile ukuhlukuluza izizalwane zeZimbabwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Migrants Association uNkosazana Nozipho Hlanyelo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sikhangelela ukuthi it's going to be a fruitful meeting ngendaba yethu ama Zimbabweans on the issue of permits. So sikhangelela ukuthi njengoba sasibhalela incwadi kuminister Mohati ukuthi aze azosimelela, they are going to be talking more on that issue tomorrow.
Ya, ungasitshela ukuthi zingeziphi izikhalazo elifuna ukuthi azikhangele kakhulu?
Ezinye zezikhalazo sine-problem yokuthi kukhathesi kunama-rate e-Cape Town, e-Joburg, e-Limpopo. Awukuthi amaZimbabweans benikwe i-ultimatum yokuthi by the 31st kumele besebephumile. So sikhangela ukuthi ngezinye izikhalazo zethu ezokuthi yena uminista uzosimela ma ezokhuluma naye uminista Gigaba. And also ukuthi asikhulumele ukuthi babe nozwelo onama ama requirements kuma permits renewals so ama Zimbabweans, because most of ama Zimbabweans basemsebenzini, so it's quite a critical issue ukuthi bakhangelele ukuthi imisebenzi yabo inga affectwa if it goes the other way round.
Kule nhlanganiso eyodwa ezahlangana lo Mohadi, lina ke njengenhlanganiso likuthatha njani lokho?
Thina okunenge sikukhangele ukuthi nje kube ne-fruitful, like I said, the fruitful outcome ezoba favorable to us as Zimbabweans on the issue of don't permit.
Unkosazana Nozipho Hlanyelo isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Migrants Association obekhuluma icingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Ku Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udaba lwamalunga edale lePhalamende, wona athi uhulumende useze wabanika imvumo yokuthi bengabhadali imali edingakalayo nxa bedlulwa entongweni zama toll gates. Namhlanje lilanga lokugcina lomhlangano wabasakhulayo abadabuka ezwekazi le-Africa abe-African Young Leaders Initiative yearly. Okumqoka okwenzakale lamhlanje ngumbiko oyithulwe ngunkosikazi kamongameli Barack Obama, unkosikazi Michelle Obama, okhuthaze ukuthuthukiswa kwabesifazana emhlabeni jikelele esithi bengachiywa phandle lapho imuli zisisa abantwana esikolo. Untungameli Nkomo e-Studio 7 ukhona emhlanganweni lo. Wathi sizwe ukuthi bekusenzakalani. Siyakwamukela kuhlelo ntungameni.
Ngiyabonga esithandekile.
Ye, amukelwe njani amazwi kankosikazi Obama emhlanganweni khona ngapha?
Amazwi kaMichelle Obama amukelwe ngenjabulo ngama fellows engingathi abantwana beAfrica abasakhulayo beAfrica abaphatheke kulolu hlelo. Abagqibe uhambo lwabo lamhlanje. Njengokutsho kwakho uMichelle Obama okhuthaze kakhulu ukuthuthukiswa kwabantwana abangamankazana, wathi akumelanga bachiywe phandle kundaba zemfundo. Olunye udaba aluphetheyo ludaba lokwendiswa kwamankazana esendiswa ebantwini abadala, obaba abakhulele abalendevu, khonapho umntwana kakayile sikolo kakarealize esingathi yi-potential yakhe. Ukusole kakhulu lokho, usole njalo ukuhlukuluzwa kwabesifazana esingathi i-domestic violence, kanye lesingathi yi-genital mutilation. Abaningi eZimbabwe mhlawumbe kabasoze babekwazi lokho ngoba akwenzakali ngokwazi kwami, kodwa kwenzakala kwamanye amazwe singathi kusikwa kwabesi kwabantwana abangamankazana ngasese besikwa ezinye izitho. Uthe lokho izinto ezingamelanga zivunyelwe zenzakale yiloba kungaphi. Uphinde njalo wakhuluma ngodaba lwemelika phatha udaba lwamathuba lokuthuthukiswa kwamathuba abesifazana nxa kuqhathaniswa labo baba. Uthe elemelika seli achieve into eziningi kakhulu ikakhulu ekuthuthukisweni kwabomama. Ukhulume nge ukufakwa kwabo kuzikhundla eziphezulu, kodwa uthe kusakunenge okumele kwenziwe yileli lizwe. Ukhulume ngokuholiswa kwabesifazana imali ephansi, ikakhulu esikhathini esiningi zathola lapha e-America ukuthi umuntu ongubaba nxa esesikhundleni esifanayo lesika mama enkampanini, esikhathini esiningi ubaba uyabe hola imali edlule kamama, kodwa besenza umsebenzi ofanayo. Ukusole kakhulu khonoko, wathi kuyenzakala khonapha e-America njalo into emele ime. Uphethe njalo udaba lwe-violence kanye lokungathuthukiswa kwabomama ikakhulu kwezepolitiki khonapha e-America, uthe yinto engamelanga iqhubeke.
Bona abasakhulayo abakulo umhlangano bathini ngombuthano lojikelele, njalo umomo unjani khona ngapho sebelungiselela ukuhamba?
Bamjabulele kakhulu uMichelle Obama, ngibele ithuba lokuxoxa lo munye wabasakhulayo laba. Ngambuza ukuthi uze njani, uthini ngombiko kaMichelle Obama, ujaho osakhulayo u-Emmanuel Ndlovu osebenzela inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asizweni ukuthi uthe.
Ngiyabonga mfowethu Nkomo. Okwenzakeleyo ukuthi kumele sibe challenged kakhulu njengabontanga abasakhulayo, considering ukuthi 65% yabantu base-Africa ngontanga, ukuthi sinelungelo ngathi le ngqobe yokukhokhela abantu abatsha, njalo lokuvikela amalungelo abantu lokuwalondoloza. Kwenshiwe kakhulu ngikhangelele kuma-cultural practices le-domestic violence, ukuthi kuloku kunwenge okusafane sikwenze to end i-abuse ezindlini, ngathi lasezikolweni, lasemsebenzini, ikakhulu engane ebhakane kakhulu nabantu abangomama.
Yebo ke Ntungameli Kuthange, uthe bekudliwa ezifela emlonyeni khona ngapho emhlanganweni, lamhla-ke kunjani?
Lamhlanje ngilambe ngiyafa, sithandekele mpho, sengafa khonapha ngendlala. Bengiyafeyinta, isitori bekuyaba yimi ngoba besisebenza kakhulu, ngikathola ithuba lokuya kudla, kodwa ngizaphuma manje ngethola okokuya ethunjini.
Sona isitshwala besitholakala njengoba kulabantu be-Afrika, kumbe hhayi ngeza lapha eMelika kuphela ezidliwayo?
Hayi cha, kudliwa amawathwada lapha kuphela isitshwala.
Siyabonga Ntuka.
okay Sandile.
Ngali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle wendlela zimhlophe olibingelelayo ke igama lami nguChris Gande. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Ndumiso Gumede oyisiphathamandla seqembu le Highlanders. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Gumede. Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi usuke wakhalakhala lapho wathi uzakhalaza kumongameli Mgabe ngodaba lokubana imali ekuthiwa ngama-gate takings le iyehliswa. Ungasitshela nje ngamafitshane.
Uduwo esilalo yikuthi nxa sizadlala ibhola enkundleni emagumeni kuyagcwala kuthi nganjani. Abantu bese bebona ngani iclub izuze inzuzo ebonakalayo. Iqiniso ikuthi kunezandla eziningi ezingenela leyo mali. Kodwa mina ngiyangikhona yalaba abantu abathatha imali engayisibo yabo. Esingababiza ngesiNdebele ethi ngabahuquluvi ngamapolisa ne-city council. I-city council ithatha 20%, amapolisa athatha nenani lamapolisa abawalethileyo. Ngakho-ke ngalobela omkhulu wamapholisa u-Augustin Chiwuri, ngimtshela ukuthi hhayi ndoda, liyasilimaza la, ake lizame ukuthi lehlise inani lamapholisa abuyayo, kumbe ireyi elithatha ngayo amapholisa esiza. Umphenduleki izolo wathena, hhayi kakwenzi lokho, asisoze sitshintshe lutho, kodwa sizisela ibhuso umnyaka okugqiba 2014.
Asithi i-Highlanders iyadlala lamhla, idlala le-Dynamos. Kuhamba njani imali lapha, zihamba njani?
Kwelokhu kuqala ukuthi siyavumela into amadoda azavuma abe mangaki ababhadala ama-$10 babhadala ababhadala ama-$5 babhadala ababhadala ama-$3 babhadala ekucineni imali siqoqwe yonke sekukhangelwa-ke ukuthi indleko zini njani kubhadalwe i-city council i-rent kubhadalwe onompendo abebethaya imali zabo kubhadalwe amapholisa abegcine umthetho imali zabo kubhadalwe abebethengisa amatikiti kubhadalwe abebedabula amatikiti bese kubhadalwa iziva kubhadalwe i-DSS kubhadalwe i-search commission zikeningi indleko ezinjalo imali esalayo yiyo esalela iclub
okokuthi ibanganani nxa asithi kudlala iqembu elingange-Dynamos
ngisoze ukutshela ukuthi banganani ngoba ngilawo ama-figures lawo okhuluma ngawo kodwa abalaleli bakho aba-understanda ezamanumba iklabhu igcina ile 40% out of the 100% gate iklabhu iba lo mhlanhla ukuthi ibe ne 40% ezo-ground 20% i-PSL 10% iziva 6% i-SRC Sports Commission 6% amapholisa okeshiya bathatha bonke i-60% ngangibhizinesi yami ngangiyavala ibhizinesi ngoba kakuncedi ukuthi ngine-bhizinesi imali eningi ihambe ebantwini abangalani nokudlala ibhora abayibo abanikazi bokuthabisa abantu ama-players akile ezize imali emfana kulabanye abahuquluzi abezayo bezofaka imino yabo emgonyeni uyalinda
yesizwa kuthiwa-ke udaba lolu uthe wena uzaliqhuba luye phambili kumongameli Mgabe akusitshela ukuthi uzakwenza njani lokhu
sangehlulekile ngiqale ngu-assistant commissioner of police wobulawayo uqhubela phambili wangisa uthihuri uthihuri layo sethe akwenzi sokufane ngiye phethe iganyana kanti soze siphumule kungakaguqulwa indlela lapho abahuquluthi abathatha khona lapho abangafanelanga bathathe khona ngakho-ke isigaba esilandelayo sekuyiwukuthi ngiye kumaminista
hayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalalela
ngiyathaba abalaleli lami linqedise khona ngakho ngoba yini elikhetha laba bantu ake likhethe abantu abazalalela ama-club ne-city council akikohlwanga ngotisandikele kati 20% eno inkulu siyaqembeti lizalimisa masinya ngiyabonga
hayi lathi sibongile ube lelanga elise lo-ke bekungumnumzana Ndumiso Gumede oyisiphathamandla seqembu le-Highlanders kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba lilale olivalelisa igama ngu-Chris Gande.
Siyabonga u-Chris Gande obesethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. I-Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na inhlelo lezi? Yikuphi elifuna ukukuzwa? Thumelani text message ye-WhatsApp loba i-email ku-studio7@voanews.com loba ukusithinta ecingweni kunombolo esithi 202-205-9942 likhethe u-extension 11 lichiye imbiko lemicabango yenu khonapha ukuze siyidlale emoyeni. Inombolo ze-WhatsApp zithi 202-465-0318. Liyenelisa ukusithola njalo ebulenjeni ku-intanethi kukheli ethi voandebele.com. Isikhathi sisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singekehlukani kesikhangele ebesilapho. Inhlanganiso ezisebenzelana labaphila lobugoga ziphatheka embukisweni wamalanga amathathu owe-Disability Expo owenzelwa e-Africa Unity Square eHarare. Amalunga idale lephalamende athi uhulumende useze wabanika imvumo yokuthi bengabhadali imali edingakalayo nxa bedlula entungweni zama-toll gates njengoba isikhathi esiningi beyabe behamba ngomsebenzi waleli dale. Unkosikazi Michelle Obama ugqiba umhlangano wabasakhulayo abeyalinga inkuthazo yokuthi bancedisane abesilisa labesifazana ukuthuthukisa lokutholisa abesifazana amathuba. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.